Ilunga le komiti edale yePhalamende Public Accounts Committee umzana Phono Mathuthi ukhokhele ingxoxo phezu kokukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona athi kumele lulungisiswe ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti le isamukela umbiko nesimo samajele kwele Botswana Mathuthi uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe ngomnyaka ka-2019 bukula bezibabha bedlula amakhulu amahlanu i-502 bakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo eBotswana inani lama bandintu wonka kutwela ezalwanza lelu lizo kipose nifige unkulungani ezine 3882 uze kupungulwe inani leli umwakutu wetu kufanele kubele mzamwe kubwisele ya mufa hapo uze baipiga abese mazweni abo
halena epe kuisa no levanka ni valona mbaeva lateral level
hapo uze banenga kudu mbuza ukuti yantia kule njela panga kubwisele ya mazweni abo mbabala ako upazamisa abantu abetu uma kusenzega amazwe abo labatake laba baonayo baegi nibo
batsamaye bae go gabona bo tsini bo taya go tasa
usikomishi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kulemithetho eyabotshelwana phakathi kwele Botswana lamanye amazwe akumanyano we-SADC phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa abasemajele eBotswana eleZimbabwe laba ngelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa uze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esasizindlobe lamanye amazwe ikakhulu asesada phezu kokubuyisela abokuza abasemajele kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na
liya lisanda inani lezalwanza kwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana kaZimolonkala bathi amanani ezibotshwa zakwamanye amazwe lezi bonela ezinye izimvu
to their countries ukuqondile kodwa angiboni ungaqeda udubo lokudalwa kwamacala kungaphathisa kuphela uma issues be-congestion.
Abantu abala maphepha abaduka beyiba bahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa kusinjalo sikomithi wemajelo Marathi uvize izolo ukuthi abasemajele sibezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. Le Botswana lamisa ukuvakatshela emajele emnyakenye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngiwomqondisi Dubo indaba se-Studio 7 ngisakhona kwele Botswana.